Msakazi labalali baka Studio 7 thina njengebandla le Triple C lapha eMathebeni South silokudana kakhulu ngesenzo samapolisa mhlawumbe ngithi ngesenzo sezanu PF ngoba lokhu kusegcekeni kuba akusiyo mapolisa kwenzayo kodwa isitha sethu esesabayo ukuthi abantu bahlangane bakhulumisane ngento yabo khulumisane ngamalungiselelo okwenza inguquko elizweni leZimbabwe kusemgcekeni kuba lokho kwenzakalayo kasomthetho kuyikuganga nje kweza PF isebenzisa amapolisa ngoba basimisa ukuthi senze imihlangano yethu kungela sizathu ngisho esibambekayo ngikhuluma kunje eBedbridge bawumisile umhlangano eMatopo bawumisile umhlangano eMzingano bawumisile umhlangano lalapha insiza kokodlwayo bawumisile umhlangano webandla leTCCC okuyinto embi kakhulu njalo etshengisa kuba umthetho uvele kawulandela elizweni leZimbabwe thina senze into efaneleyo sabhalela incwadi yamapolisa sibazisa ngenjongo yokuba sifunde sihlangane njengebandla leTCCC senze ama-meetings ethu singathi ngama-rally okuyinto edingwa ngumthetho we-mob kodwa bona batshengisele kuba kabafuni senze into esemthethweni bafuna ukuthi mhlawumbe bancindezele ibandla leli ngendlela zonke abangazenza kodwa lokhu thina njengebandla leTCCC kusinika amandla kusinika intshukuntshu njalo kuyasitshengisa ukuba into esiyenzayo yiyo kanye ukuze sibe siyenza ngalesi sikhathi izanu siyethukile izanu yesaba amagwala ayesaba izani PF sitatazile sinanzelela kuba umbuso usuyiphunyuka
manje kungaqhubeka lokho kunjalo lona ukhetho soluseduze lizathatha nyathelo bani
lokho kwenzakala yamsakazi kuvele kakusethusi yiyo kanye reaction ebesivele sikhange kunyamazana leyo uthiwa izani PF ukuba mayi sinanzelela kuba umbuso usuyiphunyuka izivele izatatazela yenze khona okevele sikwenza khathesi imihlangano le ayivalanga khona apha kuphela eMathebeni South ivale indawo eziningi kakhulu mhlawumbe ezifika 60 ilizwe lonke lelijikelele leZimbabwe bavele bazama ngazonke indlela ukuba abantu bangahlangani babonisane ngendlela okufuze bayenze ukuba bathathe inguquko elizweni leZimbabwe thina njengebandla lolu daba sesiluthethe sesiludaba esilwenza lube mqoka kakhulu esesikhulumisana ngalo kungenzakala amapolisa siwase edale lomthetho ecourt ukuze iyecazulu lalo daba ibafose ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela okufanele bayenze ngayo ngendlela isisekelo sombuso esibadinga ukuthi benze ngayo so ziningi indlela singazithatha kumbe indlela esizazithatha ngensuku ezizayo njengebandla kodwa okuhle mhlawumbe uqakathekile ukufuze ngikusho ukuba akulanto ezamisa ukuba abantu bahlangane bakhulumisane ngohlelo lwenguquko kumbe ngamapolisa kumbe izani PF abantu beZimbabwe sokufika esikhathini sokuba babuthane bahlale phansi babonisane ukuba benza njani ukusasa lelizwe leZimbabwe ngoba konke lokhu kungumlando wethu akulanto ezasimisa thina njengebandla leTCCC kumbe mhlawumbe ngithi thina njengabantwana beZimbabwe yiso lesi sikhathi sesisithatha ukuba siguqule ilizwe lethu leli senze ikusasa engcono eyami leyakho laye wonke umuntu umntwana weZimbabwe.